iminyaka esikhanya siwuphethe ngendlela ezinzima abantu zakhamizi zibhakele kubi abantu bezimbabwe behlukuluzekile sikhuluma kade kade sabantu besemalayini nakulama-petrol akunamali emabhenki intengo zezinto ziyakhwela nokuthi kade sisebenzisa malini ukuthi uthenge ama-price akhola zonke insuku so kuyadengisa ukuthi hhayi insuku azidlula ngase sikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya nga kathesi ngikhuluma kanje lizananzela kule bhajethi elethiweyo ngumthuli ncube uminista wezemali umboyizenotho ungananzela kuleyo bhajethi kulezinto eziningi ezinanzeleleyo kunembono ngathi velayo isikhombi indawo okokuqala ihlobo likahulumente esilalo thina lapha ezanup f i-denial abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani kodwa bona bathi kuyalingana yi-point number one bangaqhubeka beyaleyo attitude kumbe yaleyo mbono asiyindawo okwesibili sile mthetho esibona ngathina iyaxotsha abantu kathi sibathi bona iZimbabwe is open for business kodwa ungakhangela kuhle lo mthetho le-indigenization act kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuyezo letha imali yakhe ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izandliwa ngomuntu enazuzayihle esehlenika lo muntu so sile mthetho eminingi sile mthetho njengabo ayipe nalehlukuluza abantu eyenza labala abantu abafuna ubana bezoinvesta lapha eZimbabwe besala so ke esingakutsho yukuthi hayi uhulumende weZimbabwe kumbe weZANU PF owakhathi esiyehlulekile ukhanya ungathibili kalampeni ngohlobo esilalo eZimbabwe.
Nomzana Mpofu, kuyini elikubonayo khona ngapho enkaya?
Kunzima. Ezitolo ngathi ukuda indlela yokuthi ezithengiswa zikhona. Kodwa-ke imali yokuthi zithenge ayikho. Phezu kwalokho sesilandi kuyasiza nje ikhisimusi zika-23 izinto zakhwela. Ngakunika izimpu isinkwa esisithenga vele sikhwele sidola sisi. Sesiyafika ikhisimusi kwamanye amashopu sesiyithethela. Kwamanye amashopu sidola 80. Ungakhangela ifiweli vele emagaraji nesinawo sinamagaraji amalutshwane kule nkayi ayikho ukudla akukho onjengamabele into okuthiwa yimali akhaya ikheshi emakhaya ezima kusebenzisa yona i-ecocash u-ecocash futhi yena umfuningile futhi uphinde wa-introducer kuthiwa yi-2%. I-2% yanana ithatha kuyena lowo muntu ozize khona okokuncane esithi zama ukuphilisa ngayo mizwa yena ibe ngikhangela kumnyaka lowo obuyayo nxa kungaqhubeka kunje kufana nokuthi inkalakathe sineka unkalakathe edura wona okuthi uzama ukubona okungale kwangikhona ungakubona okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa ungazama ukuthi othi ngeqele ngale kwangikhona uye wela kwelinye iliwa elinye.
Mnumzana Sibindi, siyananzelela ukuthi kulo hlupho njalo kuzisebenzi sabona i-ZCTU likhalala umsebenzi libotshwa siyabona udokotela bakhalele njalo umsebenzi lababalisi bathi mhlawumbe basoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga nguhulumende ubona kusenzakalani lapho.
Ngiyananzelela sibithi nxa uhulumende engalalela engavulanga indlebe walalela ukuthi isebenzi sithini singafike esigabeni sokuthi kuluminyaka esingena kiyo sibili ilizwe lithule. Ihola abantu limi ndawonye aliyindawo yikubona kathesi amadokotela esesitoni asefuna ukuthi baholiswe ngemali yemzini i-US dollar and ba-right abaronga ungananzela i-ZCTU ngikhumbula vele ngale muvi izisebenzi zahle zakutsho lokuthi impendulo yalelizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar singakhohlwa futhi abantu abaningi kathesikhuluma kanje ilezi zisebenzi sizasuka emsebenzi eziku-informal sector labo izisebenzi phela ngoba wenze zangena ngale ukuthi imisebenzi yaphela ngayo bona abaye abantu kathesi xa kungasela i-hard cash esiyimali ebambekayo kunzima umuntu othengisa itamatebele oyimenzela i-cocash umuntu othengisa ibhanane i-cocash befisa ingakuba le mali kwindawo baqhubeke beziphilise so kuzafike esibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwa amatisha nje bethi azakhala umsebenzi odokotela vele sebekhalalile ngibona izisebenzi zonke ezijoyina labona abantu abathi sikhuluma ngabo abakwi-informal sector bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ingasekho so sibona ngathi impendulo lapho ekhona ukuthi uhulumende kazehlise avume ukuthi i-bond le-USA kulingana and nxa kule ndlela masinye abahle bakulungise lokho babona ukuthi imali ye-bond njengoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminista uMthuli Ncube ukuthi i-bond iphume yimpendulo ingaqhubeka ikhona ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kulo mnyaka ozayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mpofu,
izakhamizi emakhaya kunzima emakhaya lapha abantu abaningi baphila kakho khonokho okuthengisengisa nxa yokuthi lima amatematisi ebethengisa wona amatematisi nxa elima imbidi ayethengisa imbidi abanye bayenza lokho kuthiwa kukurokoza lokho kudilini but kuyafanana loma umuntu wakhona wazathole imali ibe ngengakanani izinto ngale mashobhi siyabe zikhulu nxa ungathi sithi ufuna inkomo umfana usakhulu uthi ufuna inkomo ngethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma nge-bond note iyabe kuchama ebhizi around 1000 nxa kuyi-US dollar ikhulumelele ungabe funa ama-600 US dollar kayikho ngahamba kubokhwekhwe nxa usiyadingisiwe ungasuke uthole i-US dollar awulayini ngingeni phezulu but ngaba le bond note yazi ngalayina izini 6-7 hours ekulana lesi economy phela sonke ukuthi ungapho kuvuka kusem city mina ngizala umsizi economy kumele uconsult kwenze isivumela labanye abantu abavele bele mali kuyala lokho kusiyaphambili ongumnyanga njengomuntu osemakhaya ongumnyanga wemakhaya uzala lokho engumnyanga endlala sasayizwe
ungasigqibela lengxoxo umnumzana Sibenzi
okungenziwayo ukuthi uhulumende kazehlise ahloniphe inkundla yane esivele ekhona ukuthi ayithipala negotiating forum engenisa uhulumende ingenisa abaqhathi ingenise lezisebenzi inkundla leyana engayihlonipha ibize ayithola amacebo kibo ukuthi lokho abaza kusuggesta bakuvumelane uhulumende akuhloniphe ngibona ngathi ngenza njalo kuzabe zokutshengisa isiyanga njengoba umbazi esitsho ekhuluma i-consultation lohulumende ongafuna ukuconsult ofuna ukuzenzela into yedwa ngibona ungathi xa engakwenzanga lokho kayindawo abiza ama-stakeholders wonke aconsulte abalalele athathe izifiso zabo ilizwe elengxayephose lingaba ngcono liqhubeke lisiya phambili.